ngamelim nangakwa ukhulume into ezinengi kakhulu kodwa ngokubona wami bekungathi ukukhuluma nje kuphela ngoba masikhangela on the ground izinto azibalisileyo ukuthi iZimbabwe izimisele ukuzenza akubonakali lutho on the ground. So yilokho esingathi thina ngesilungu you talk the talk but you don't walk the talk because uNangagwa ubefunda nje ispeech asibhalelweyo esenza ungathi iZimbabwe ibonakale njengelizwe eliphumelelayo eliqhubekela phambili kodwa thina sisazi on the ground uduko lukhona. Mina bengifisa ukuthi ngabe u-adrese izinto ezilegit ezibonwa ezi-experienswa ngabantu on a daily basis kube yi-focus yakhe ukuthi wenzane ngalokho njalo ngamacebo bani awafakayo ukuthi kuthuthukiswe isizwe.
Ye, siyabona njalo ukhulumeni njalo la ngodaba bezijezo zenotho.
Yeah, well, izijeziso zenotho ama-sanctions siyazi ukuthi iZimbabwe iyatshelwa from kudala i-America lamanye amazwe afaka lama-sanctions ukuthi yini okumele bakwenze indaba ezikhangelelana le-human nama-human rights violations, indaba ezikhangelela ama-reforms okuthi kube lama-free and fair elections. So izinto okumele ukuthi uNangagwa ngabe uyazi-addressa okwenzela ukuthi izijeziso zenotho zikhishwe. Kodwa asikubone ku-addressa lokho instead uyablema nje kuphela ukuthi izijeziso zenotho ziyasiphazamisa ekuthuthukiseni ilizwe yena esazi ukubana yini okumele ayenze ukubana izijeziso lezo zikhitshwe.